Njengoba lisazi nje ukuthi iward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama by elections ngodaba lokuthi ama cases ami ebese court engakapheli, so namhla ku unikezwe ijudgment ngu Judge Justice Mabhikwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukansela lokuba ngudeputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 iSupreme Court yayi set aside i-judgment eyayenziwe ngu-Chief Justice Mabhikwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhanselini, kwangathi kuloku xabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyiwa phambili ubona ngazani baza kubisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nqabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lakudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela ekhanselini nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi ekhanselini sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyabasebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court, sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyananzelela ukuthi ekhanselini kule kulama legal departments ayo advisor i-council ukuthi this is the right position, nxa into sezihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business, i-council yabantu and ilandela i-constitution yelizwe, so bayakuzwisisa khonokho ukuthi kwenzakaleni. But njengoba nisitho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyiwuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeka ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.